Sika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 3 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not.
Onqobe kukhetho lokudinga umongameli njalo obevele ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference. Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe i-election. Why ngisitsho njalo namuhla kuthiwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry sihambanisile.
Amapolisa ake azama ukuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa umkhokeli weMDC eHarare lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo njalo akakwamukeli ukunqoba kukaMnangagwa. Kuwoza Friday lamhlanje leqembu elicula isicathamiya ele uZambezi Arts elikhokelwa nguLucky Moyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule njalo uthi umnumzana Nelson Chamisa ulendima angayidlala ekuthuthukiseni ilizwe. Umnangagwa wethule amazwi la emini lamhlanje ngemva komhlangano kaChamisa lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo. Ngokunjalo uChamisa uthe kayamukeli impumela yokukhetho yokunqoba kukaMnangagwa. UMnangagwa unqobe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu 50.8% kwathi uChamisa wathola 44%. Kodwa uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uthole i-56% kwathi uMnangagwa wathola 44%. Kodwa uMnangagwa uthe nguye onqobileyo njalo uthe uChamisa labanye abanqotshiweyo kumele bayamukele impumela yokhetho bavume ukubana banqotshiwe. Nanka amazwi kaMnangagwa ekhuluma lentatheli izindaba eState House namuhla.
I'm proud and humbled to have been elected to be your president. I pledge to be the president of all Zimbabweans, a president of those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me and equally to prove myself to those who did not. To Nelson Chamisa, I want to say, you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and in its future and in its unfolding future. Let us both call for peace and unity in our land.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebonga uZulu weZimbabwe ngonkumvotela njalo esithi umkhokeli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulomlando angawudlala ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane avuselele ilizwe. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kanti yena nxa ekwanisa abone ukuthi kulale kusasa kuyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane, kungani wakhipha umugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kuncintiswana la uMorgan Tsvangirai ebesaphila kuqilwa ukuqilwezelwa enguye ovuma uba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sokukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintiswano, bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayezwa siyezwa ukuthi ukhuluma ngakho, kodwa kakame sibona ukuthi siye abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witnessing ukuthi umncintiswano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lonke, kodwa kufanele ukuthi usebenzelane, usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlulile umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho, ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu bantu bekakwazi ngoba wakhipha umgabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana loChamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende.
Lelo liqiniso, ngingazinanzeleli ukuthi ama-presidential vote akhona vele ayahambelana. Lokho ufaka nje 50.8% nje sokuyikwenza. Sengicabanga nje iminyaka lana ejeni Juliana ukuthi umgabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagedwa, kodwa engafuni waze watshelwa yi-SADC. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki hanje singamaZimbabweni sonke kabahlale phansi bakhulumisana mlota siye phambili, ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyaniilize ngapha yizwe lingenisa kakuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha, wenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukeli impumela yokhetho lokudinga umongameli ngoba kube lokuqilibezela okukhulu. Ngalokho uChamisa uthi nguye onqobileyo, njalo uthi uMnangagwa kumele ehle esihlalweni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni oke wazama ukuphanjaniswa ngamapholisa e-riot ehoteleni ye-Bronte eHarare. Kubika uMavis Gama.
Iningi labantu labenhlanganiso ezizimeleyo basole kakhulu ukwenza kwamapholisa lokhu. Omunye wabasole lokhu kwenza kwamapholisa ngusenator we-Midlands oyebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Lillian Timvias.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe i-election. Why ngisitsho njalo? Namuhla kuthiwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry siphambanisile. Bakhiphe 50,000 from the President Chamisa's vote, number one. In Manicaland bangezelele u-EP nge-68,000.
Ethi asikho isizathu sokuba kulethwa amapholisa emhlanganweni womkhokheli wakhe lentatheli zindaba.
I-election le intshontshiwe and intshontshiwe anilimzule sithi 10+4 = 40. Intshontshwe like that is so plain. Umgabe wayentshontshe i-election kodwa lalidinga lifale lidinga lani ukuthi kodwa untshontshe ngaphi liswele. Kodwa lapha ithi konke kuntshontshwe vele unoma i-grade 1 ican tell ukuthi abantu laba bantshontshe i-election.
Lo mhlangano lentatheli zindaba ugcine ususenziwa ngemva kokungenela kwahulumende othume osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Simon Khaya Moyo oxolise emele uhulumende. UChamisa uthi amapholisa atshengisa ukuba akamelanga ukulondoloza ilungelo loluntu. UChamisa utshele intatheli zindaba ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uzokwenza konke okusemandleni abo ukuveza ubuqili bebandla leZANU-PF kanye lokuthatha amanyathelo ukulungisisa ukuqilibezelwa kwabo kukhetho olusanda kwenziwa abathi banqobile.
As far as we are concerned, this election as a presidential result is fraudulent, illegal.
Limpumela yokhetho lukamongameli kuyibuqili olungekho emthethweni ngoba kuningi okungahanjiswanga ngendlela okumele uZulu akwazi. Kumele sikubeke mcele ukuthi yithi esalunqobayo lolu khetho. Njalo lokuba salunqobayo lolu khetho sesilungiselela ukubumba uhulumende ngemva kokuba senze okumele sikwenze ngokusemthethweni okulondoloza intando kaZulu. Intando kaZulu wayisuki kulokho okuthiwe nguJikumba. Kayisuki kwabezethi isiki kodwa isuka ekuphathekeni kwakhe kukhetho khona e-polling station.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathe owakhe umhlangano lentatheli izindaba emveni waxolisa kakhulu ngalesi senzo samapholisa abefuna ukuphazamisa umhlangano lentatheli izindaba obuvizelwe ngumkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa wathi eleZimbabwe lilizwe elilandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezivumela ukuba abantu belelungelo lokuvumelana layiloba ngubani kanye lelokuchothoza uhulumende lapho ephosisa. UMnangagwa uqale watsho lokhu emazwini awalobe ngendlela yokukhulumisana yakulezi nsuku yekulenjini eye-Twitter wazogcizelela emhlanganweni lentatheli izindaba lapho akade ekhanya ejabule okwamagama ukuthi unqobile. Uthembise ukwenza uphenyo phezu kwalesi sehlakalo ukudinga ukuba kuyini sibisibili okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Yebo, mswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abanye babancintise kukhetho banqotshwa bathi kabavumelani lempumela yalolu khetho ngoba kayihambelani lezifiso zikaZulu. Kubika intatheli izindaba yethu ubathabile Masuku.
Omunye wabancintisayo uMnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU-PF njani.
Yes, siyabona abantu intando yabo sebeyivezile, baveza bakhetha abakukhethileyo, bakhetha iZANU-PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years. Kuyikuthi vele iZANU-PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edluleyo kodwa kungela tshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi isibindi abalaso bawuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwele Mandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili empilweni zabantu kuzigaba abantu abaphila kizo. Kodwa kufika ukhetho besicabanga ukuthi mhlawumbe ukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uxa avote, konke lokho kuyasethusa, kuyasimangaza ukuthi kade abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla leZANU eMashonaland bebengalifuni, bengalivoteli, kodwa emathebeleland kogodlwa yensiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ephumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko hathi lokho okugcine kuphuma.
Abantu bavotile sino baphume ngokuningi abantu bebephuma sikuvota especially ama youth aphume ngokuningi but amaningi angikhona ukusizwa ukuthi bafuna i-change bebesithi bavotele uChamisa. Kulathi kunje kusimangalisile ukuthi umnanga kwa uwine njani kumangalisa kuzobanzela abantu bona laba endaweni lapha athi khona uwinile ngoba abaningi bathi abamvotelanga bona bebevotela u-MP sibili wabo ubukhansila wakwezano but kupresident bebefaka uChamisa. Abantwini abaningi sibili esesikhulume labo bayatsho ukuthi bona bavotele uChamisa abazange bavotele umnangako. Even ama-youth athe sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train cause bafuna i-change bafuna imisebenzi. Umnangako bathembisa ukuthi within 100 years zabavulela imisebenzi akuzange kube le misebenzi. So bayamangala abantu sinje kusitethi sokuba washocked ukuthi kade kuhambe njani kugcineni nje kuzongena umnanga kwanjani thina.
Obencintisa ezimele emguza umisi Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obekungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungaba kulokunye okungaphansi kwamandla ethu esingeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta esilungisela phambili for ama-electoral reform lo yinye imithetho ekhona eyeze-AFN kwizeke ku-constitution emelilungiswe ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanjwe ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent ikakhulu emguza besilama-polling station ayi-99 it's very impossible in 12 hours to go to 99 polling stations and go see all of them especially ezinye zisendanye ezingafinyelekiyo. And then okwesibili phambili mina nginjalo ngingasime mphumeleleyo I'm willing ukusebenza layena lo okhethiweyo owine okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza ngobe sekufuna intuthuko. Intuthuko akhona ukuthi ebuya lobani kodwa intuthuko yethu thina sonke ngoba owinileyo lo ongawinanga lo sihlale emguza lo ongahlale emguza yinto esifunayo ukuthi umguza uphakame.
Oncintise kukhanseli kobulawayo emele ibandla lezaphu umnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinye isikhathi kwakuthatha by 3 minutes to 5 minutes umuntu eseboxini khona angazi ukuthi bona bakusebenzi. In the near future yona izekhi kumele ibe leqiniso entweni lalokhuya ukuthi nena izekhi izahlala njani yona lama-particulars abantu engakwananga kuzobe kufika ilanga lokuvota engakudiscovery lokhuya kuthiwa kuthiwa umuntu uyabiselwa emuva kuthiwe ibizo lakhe li-invalid kuyingcazelo yangikhona kula kube sekuthiwa ikhodi waziwa ibabezweni. Izekhi kumele ukuchazela abantu yanalana individualism yelimazileyo.
Obekumqoka kubo bonke abakhulume le Studio 7 ikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. Ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America. Uzulu weGwanda uthi udanile kakhulu ngempumela yokhetho lapho kunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezano PF. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi elixoxela lomsakazo lithi belikhangelele inkokheli entsha ebizaletha amaqhinga amatsha kwindubo ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe. Edolobheni leGwanda bekuthule njalo nalabo abanqobileyo lokhu bengakaqalisi ukujabulela ukunqoba kwabo kukhetho. Iningi lithi libona ngathi ukhetho lutshontshiwe. Osakhulayo uBrighton Dlamini uthi imdanisile impumela yokhetho.
Njengama Zimbabwe siphatheke kabi ngale election result. Into ekhona yokuthi umuntu angeza ke angabi ekhulunywa ngabantu kodwa ewine. Abantu bonke bakhuluma ngoChamisa kodwa adlile. Akulanto enjalo. Iyo irekini yonke.
Umgcini sihlalo lebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi abayamukela impumela yokhetho.
Sizo make sure and sizo demonstrate a peaceful sibonisa umhlaba ukuthi bona lokho kakusi akusijabulisi. So I think it's always isikhathi ukuthi thina sikunazelele ukuthi so isikhathi sokuthi nxa ngaba sebefuna ukusibulala sonke kulungile ngoba siyahlupheka sibe sesithole umuntu ozasikhipha edubeni.
Lobanje umanyano MDC Alliance ukhala izimathonzi ngokuqilibezelwa abebandla leZANU-PF wamanzinte njalo umnumzana Malaki Nkomo uthi iZANU-PF ingqobe ngoba isenza intando kaZulu.
Ngoba sikuqhiwe umhlabathi sikubonile abantu bakhona bayancediswa ngenhlanyelo. Inkomo sizibonile futhi zingenile ebantwini ukuthi abantu babe lakho ukuthi bathi bakwanze ukuthi baziphilise. Ibandla leZANU-PF abantu sebelibonile ukuthi yilo kuphela ibandla elilabantu engqondweni.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukela impumelelo yokhetho ngoba kunguye onqobileyo. Kukanti umnumzana Emmerson Mnangagwa ubonge uZulu eZimbabwe ngokumvotela. Kusenjalo amapholisa ahlomileyo alindile phandle kwamahofisi ebandla le-MDCT edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zenyakatho yele Pakistan zithi kuliqembu labantu abahamba betshisa izikolo zakulesi sigaba lithabalalisa zisala zingumlotha. Sokutshiswe izikolo ezilithumi ilanye ngeviki edluleyo. Kulabantu abangaba yizigidi ezine abasesigabeni se-Assam kwele India asebezithola bengasela ngwalo zabo zokuhlala kulelo lizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni we-rugby kusasa lizathibana lele Namibia emdlalweni okudinga iqembu eliziya kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe le Namibia kusasa ukuze liyale lokhu lilethuba elokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo elizweni laseJapan. Abafana beZimbabwe sebedlale imidlalo emithathu kulumkankaso njalo emdlalweni wokuqala babengujikelo bhanqa 23 ka-23 leqembu leMorocco. Kuthi emdlalweni wesibili batshaywe nge-45 ka-36 leqembu leKenya. Ikanti kwesithathu badliwe nge-18 ka-14 leqembu leTunisia. Le mpumelelo ithi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo kodwa umdlalo waleli qembu uthaphumat barrenyathwa. Uthi bona njengabadlali balethe hemba lokuba bazafinyelela ukuyadlala kumdlalo wezizwe zomhlaba.
We've managed to play as well as who we're playing as our opponents.
Kumidlalo esidlale phambilini kwalo
owangempela viki sidlale kuhle kakhulu okokuthi bekungena mehluko omkhulu phakathi kwethu lamaqembu ebesidlala lawo njalo sinqotshwe sekusele imizuzu emihlanu ukuba umdlalo uphele okuqathekileyo ukuba siyakholwa ukuba sizaphumelela njalo ukukholwa yikho okumqoka ukuze sifeze izifiso zethu
amanye amaqembu aphatheke kumkhankaso wokudinga iqembu elizakuyadlala umncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisa ele Kenya ele Tunisia ele Morocco kanye lele Uganda njalo iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane yile elizaphakamisa isicoco se-Rugby Africa Gold Cup liphinde njalo lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo elizadlala lamanye abe iphutshe esendaweni efanayo kwamanye amazwekazi kuthi elizanqoba lapho liza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba kusenjalwa kula midlalo yenguqu yesigaba se-Castellaga Premier Soccer League ekanye le-Southern Region Division 1 nakule mpela viki edolobheni lakobulawayo njengoba inkokheli ye-Premier Soccer League idlulisele phambili imidlalo yeviki lamashumi amabili lanye ngoba kusesatshelwa ukuba kungaba nodlakela ngemva kokungazwanani phezu kwempumela yokhetho oluqhutshwe ngempela viki yedluleyo elizweni abe-Southern Region Division 1 Soccer League bona balomhlangano kulimpela viki abathanda ezemidlalo balakho kuyazilibazisa bebukele umncintiswano we-Zimbabwe Squash Open oqale namhla endaweni yesebhabs Squash Club njalo uzafika emaphethelweni ngesonto lo mncintiswano ungenwe ngabadlali bakwamanye amazwe uyagoqela ele-South Africa Zambia kanye le-Nigeria ngensonto umncintiswano wakakhilikithi we-Spa Bonza 2020 uqhubekela phambili enkundleni Heath Streak Academy lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu le-Pagers lizadlala lele-Sabres ele-Raptors lizadlala lele-Hawks akuthi ele-Blazers lizadibana lele-Tigers ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji
kuwaza Friday lamhlanje u-Ezra Chisasfanda uhamba leqembu lesicathamiya ele uZambezi Arts elikokelwa nguLucky Moyo
emazweni amaningi angaphetheya Iqembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko liphakamisa namasiko esintu amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo
ibizo ngulucky moyo ijaha lasesikhalangele ePlumtree endaweni yasengwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Sochamoyo oTaurai Chareba oFuture Ndebele oSinini Ngwenya bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo
iqembu le uZambezi Arts lamunjelwa kwelendlandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana le-Black Mfolos, i-Black Spear lamanye amaqembu amaninginingi athiyeneyo eZimbabwe njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya
sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo machobana kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu sihlabela kaningininingi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo kaningininingi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising
Zokuhlelo lwabantu uza Friday sile uZambezi Arts beculela ingoma zomdabuko ingoma zabo zibumethe imiko njalo ziyafundisa namnumzana moyo efakaza
isikhathi sesiphelileke lapho uEzra Chisasfanda behamba loLucky Moyo leqembu lakhe le uZambezi Arts Kwanele Mthwakazi lingayika chana luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Olivalelisayo untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.